Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola amukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 20 Ntulikazi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Sodo wetsila lokhathesi omama uyakhamba ufuna noma iloan njengami khathesi ngiyaqalisa abe ngama virgin claims they will need collateral security when we yabungelayo kwakhathesi but sesithaba ngoba khathesi ifidelity sesinikeze ithuba yokuthi bayakwanisa ukusinikeza about 15,000 ingela collateral.
Abesifazana abakumsebenzi wokwemba abasembukisweni we-mine and drug obulawayo bakhala ngokuthi bafuna imali yokuthuthukisa umsebenzi wabo.
Namhlanje kunje so abantu babuyile kuseni bakhangelwa bebonwa abantu abalolwazi ngendlela ukuthi umuntu okumele aphiwe iwheelchair uyabe ngumuntu onjani. Ababoniwe namhla sebetholile ama wheelchairs abo.
Abenhlanganiso ye-Rotary Club Fresno esigabeni se-California ngapha kwele Melika bimanyene le-Rotary Club Harare Central baphe usizo lwama-wheelchair e-Harare.
Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika isola umthethwandaba we-Constitutional Court ngesinqumo sawo esivimba abaphandle kwelizwe ukuvota besemazweni abakiwo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Abesifazana abakubhizimusi lokwemba abakumbukiso weZimbabwe International Trade Fair Mining Entra sebecele uncedo lwemali ngoba besithi umsebenzi wokwemba udinga imali enengi kakhulu, kubika uNompumelelo Moyo.
Abesifazana laba bathi ukusungula ibhizimusi lokwemba kudinga imali enengi, kodwa akula mali lemitshina yokusebenzisa, ngakho badinga ukuphathiswa ngemali yokusebenzisa ukuze bathenge yonke into efunekayo amabhizimusi abo athuthuke. Umongameli wenhlanganiso yabesifazana abakubhizimusi lokwemba iZimbabwe Mining Federation, unkosikazi Apollonia Muzwerengwi, uthe njengabomama badinga imali ngamehlo abomvu.
Akula imali, akula equipment, abafazi bafuni working capital, bafuni ama explosives, dewatering system, amanzi amanengi, ama shafts.
Unkosikazi Martha Thokozile Moyo laye okubhizimusi leli uthi akulula ukuthola imali yokuzithuthukisa.
So dobelisila lokhathesi omama uyakuhamba ufuna noma iloan njengami khathesi ngiyaqalisa abe ngama virgin claims they will need collateral security when yabungelayo kwakhathesi but sesithaba ngoba khathesi ifidelity sesinikeze ithuba yokuthi bayakwanisa ukusinikeza about 15,000 yingela collateral.
Udubo ethi ukuba kulabesilisa abangamagovu abafuna ukubathathela imigodi yabo loba nje bayabe sebetshale imali enengi kumabhizimusi abo.
Ukusiphethe ngoba lami so ngiyekela ukuqina ngibazathi nizahlana lakho ngoba indawo yami is very productive. Kulabanye abantu abasuka besebenzise ama-muscles e-politics besebenzise ngendlela esingayisizwa. Thina ikakhulu e-Midlands ludubo lujayele ukuba khona but mina njengomuntu ovele yazi umthetho lami ngiyahlama ukuthi ngiyabe ngikhwele ema-ofisini siyakhona.
Unkosikazi Mabel Ndlovu uthi imigodi baphegelwa bagebha kodwa abanayo imitshina yokugiga amatshe aligugu awegolide.
I problem esifisana layo ukuthi omama sebe ku ground omama basebenza asila stamp mili asilani nalabo mama mamana bayiphiwa bangu 5 kunje bagebhile ukuthi bazathengisa ngapha igolide labo into singayaziyo sicela ukuthi uhulumeni angenele ayesivulela coronation aid ngoba sihambile abantu baphege sikhona last month babhala lapha bafake khona ipeg yabo bayi reverse up to 2011 kwenzela ukuthi ku crossane le paper leli elika mama madokotela
umbukiso walonyaka wezokwemba uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Exploring Linkages in the Mining Value Chain njalo ukhangelele ukuphela kusasa ngemva kwemhlangano weZimbabwe Miners Federation Small Scale Miners. IZimbabwe jikelele ilabesilisa abadlula inkulungwane ezinhlanu abakubhizimusi lezokwemba njalo unkosikazi Siphiwe Dube wezansi emandebeleni ematobo nguye obikwa ethengisa igolide elinenyi ukwedlula abanye abesifazana ezweni. Amankampani afika ikhulu lamachumi amabili i-120 ayabukisa lonyaka eMine Entra 2017 kuthi amabili asuka eSouth Africa leChina. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Abenhlanganiso yeRotary Club Fresno esigabeni seCalifornia eMelika bemanyene leRotary Club Harare Central ukwabelana usizo lwama-wheelchair edlula amakhulu amane i-440 kwababuthene lamhlanje emzini ophathisa abakhubazekileyo owe-St. Giles Rehabilitation Center ukuze kuncedwe labo abangenelisi ukuzithengela inqola lezi zokuhambisa. UPraxedis Jeremiah usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu babuthene endaweni eye-St. Giles ukuze abakhubazekileyo labemuli eziswelayo ezingenelisi ukuzithengela ama-wheelchair babelwe usizo lwalezi nqola okuluncedo olubuthaniswe ngabe-Rotary Club Harare Central bencedisana labe-Rotary Club Fresno yakwele Melika. Unkosikazi Ayin Nyakunu ngumkhokheli we-Rotary Club Harare Central. Yena-ke uchasisa ngokwenzakale lamhlanje.
Namhlanje kunje so abantu babuyile ekuseni bakhangelwa bebonwa abantu abalolwazi ngendlela ukuthi umuntu okumele aphiwe i-wheelchair uyabe ngumuntu onjani. Ababoniweyo namhla sebetholile ama-wheelchairs abo. Kulabantu abaningi lapha eZimbabwe abalesifiso sokuthi ngabathola uncedo lwama-wheelchair kodwa bengenelisi ukuzithengela ama-wheelchair akhona. So njengoba nje singabantu laba beZimbabwe sasithi kungcono sincede sadingana labantu esingasebenzelana labo eAmerica. Kule Rotary Club okuthiwa iRotary Club of Fresno abasincedileyo ke basipha lawo ma-wheelchair ukuthi sincede abantu abengenelisiyo ukuthenga. Sathola ama-wheelchair afika 440.
Uqhubeke ethi inani labadinga usizo lwama-wheelchair eZimbabwe yonke likhulu kodwa laloba kuyingcosana lwenani elifunekayo. Kuzanceda abalutshwane bona labo ukuthi benelise ukuzenzela njalo bengabi ngumthwalo omkhulu ebazaleni lalabo abahlala labo.
Nxa sikhangele singasithi sikhuluma ngama-figures esingathi ngesilungu ngama-figures eZimbabwe lapha kukhanya kufuneka ama-wheelchairs angafika 30,000. Thina sitholela i-440 okuthi singathaba sibilinxa singenelisa ukuthi sisebenze njalo sithole amanye sincede ikakhulu laba abaphandle kweHarare abakulezinye indawo ezingafikelekiyo.
Unkosikazi Nyakuno uthi bazadinga olunye njalo uncedo ebanganini babo ukuze bafinyelele unceda lalabo abahlala khatshana ledolobho leHarare laloba benelise ukunceda abalutshwana abavele kwezinye indawo eziseduzane.
Kulabanye ababuyile sibevela kwezinye indawo eziseduze leHarare, kulabanye abavele eBindura, abanye koChivu, abanye bavele koBuhira.
Iningi lalabo abadinga usizo kaliyenelisi intengo ye-wheelchair eyodwa njengoba ibiza $250 ngayinye, $250, okutsho ukuba ziningi imuli eziphila nzima ngoba zilomunye owemuli okhubazekileyo engaba ngumntwana loba umuntu omdala. Abe-St. Giles yibo abaphathise ngolwazi lendawo yokubuthanela ukuze abakhubazekileyo abalenhlanhla yokuthola lolu sizo lwama-wheelchair babuye bazowanikezwa emkhosini oqoqwe ngabe-Rotary Club Harare Central besebenzelana labenhlanganiso ye Rotary Club Fresno yakwele Melika abayibo abeze lala ma wheelchair eye St John's Ambulance kanye labe Speed Link Cargo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingu Praxitis Jeremiah.
Inhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe ezihlala khona pha eMelika, iZimbabwe Diaspora Vote Campaign, sisole umthethwandaba weConstitutional Court ngesinqumo sawo esivimba izizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe ukuvota zisemazweni akizo ngoba usithi isisekelo sombuso asikuvumeli lokhu. Itale leli letu le isinqumo lesi ngomnyaka ka-2013 kodwa kalisazange lapha izizathu zalo. Iphephandaba le-Herald lithi umahlulo mkhulu uChief Justice Luke Malaba uze wapha izizathu zabo kuliviki lapho athena isizathu esikhulu isoneso esokuthi isisekelo kasimbambi ngamandla uhulumende ukuvumela izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote zikulawo mazwe. Le yinto esolwa kakhulu ngomgcini sihlalo weZimbabwe Diaspora Vote Campaign, umnumzana Dan Moyo.
I-Constitutional Court eZimbabwe leya ayikho independent. I-court ekontrolwa yizanu and siyazi ukubana since i-new constitution yabunjwa minengi imithetho engaka-alignwa to i-new constitution le ngoba izanu ivele ifuna ukuqhubeka ibusa ngodlangamandla ongasilona olufunwa ngabantu bakithi. Sonke siyazi sayifunda i-constitution entsha. I-constitution entsha ithi wonke umuntu ongumZimbabweni ulelungelo lokuvota. So lana nje okusho ukuthi ngezinye indlela bathi bona angeke balandele i-constitution.
Uthi umahlulo omkhulu Malaba isisekelo sombuso kasibambi uhulumende ngamandla kasimethesi umlando wokuvumela izizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe ukuthi zivote.
I think uJustice Malaba uyibala ekhetha iconstitution, uyibala eseqa ezinye izigaba ezikuconstitution ezikhuluma ngama-rights amaZimbabweans as a whole. I-constitution leya ayidiscriminate based on ukuthi umuntu ongumZimbabweni ungakuphi ngokuhlala. I-constitution leya isobala ukuthi ithi wonke umuntu ongumZimbabweni ulalo ilungelo lokuvota. So lana nje sifuna ukuthi uJustice Malaba asikhombise ukuthi yiphi i-chapter ku-constitution ethi yona i-government ayilawo umlando ukuthi imake sure ukuthi wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe ulale ilungelo lokuvota.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign, sixoxela eseVirginia khonapha eMelika.
Bathukuthele abeZimbabwe kwele South Africa ngemva kokuba umsekeli kaMphathi Ntambo ogajalwe zamapolisa khona le eSouth Africa ethe abakumanye amazwe edolobheni leJohannesburg okuyindawo ehlala abeZimbabwe abaningi kufanele bathathelwe amanyathelo ngoba sebebaningi kakhulu bagangile kanti futhi kungenzeka bagcine sebehluthune intambo zombuso kwele South Africa. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inkulumo kamsekeli kaMphathi Ntambo ogatsha lwezamapholisa kwele South Africa umnumzana Bongani Mkhongi isishiya abeZimbabwe bethukuthele beganuni wabo. AbeZimbabwe yibo abaningi kulaba kwamanye amazwe abahlala emalokishini asenzekini edolobho leJohannesburg abalisa iHillbrow Beria leUvel. Ekhuluma labezindaba ngemva kwembiko yokuthi izitezi eziningi enzekini edolobho leJohannesburg sezithethwe ngabantu abahlala kuzo ngodli. Umnumzana Mkhongi uthe abakwele South Africa akumelanga bagoqe izandla besekele idolobho leGoli lithathwa ngabantu bokuza.
How can a city in South Africa be 80% foreign nationals?
Kwenzakala njani ukuthi isilinganiso sokungamachumi ayisichiyagalombili ekhulwini sezakhamizi zedolobhe kube ngabantu bokuza? Lokhu kuyingozi.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mbuso Ndlovu odabuka eFilabusi esilalatshani kodwa ohlala eNgiland okwamanje uthi lihlazo ukuzwa amazwi anje ephuma kusiphathamandla sikahulumente.
Ibuphukuphuku bukaminista ikungahlakaniphi, ikuba ingqondo ezifitshane, akasebenzise yena ingqondo, hayi inhliziyo. Nabo bakhuwa ama-South Africans ako bagcwele umhlaba wonke. Kuphela nje bona abayenzi umsebenzi wabo, babophe izigebengu, bangabopha abantu abazilambeleyo nje basuke kubo behlupheka.
Isinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Big Foster Nkomose uthi sekucaca manje ukuthi izenophobia le ehlale siba khona ivela kuphi.
Ma kungaba khona ukubehlulayo lapha phakathi eParliament, babheka okulula bangakwenza. Esingakubiza ngamanye amagama sithi kugegela imbuya usabulude. Ngoba angiboni ukuthi inkulumo yakhe kukhona into eyenzayo ngaphandle nje kokuthi abantu balwe babulala abanye. Bayabenefita ngathi sila siyasebenza, siyenza yonke lento, asitholi imali ezirayithi and all those things, bayakukhohlwa konke lokho.
Ngakolunye uhlangothi uMkhongi uthi kakusizenophobia kodwa basola ubugangi babantu bokuza.
The arms that are being used here in Hillbrow, dominance of foreign nationals.
Ezikhali ezisetshenziswa la eHillbrow, ukugcwala kwaba kwamanye amazwe, abantu bayadlwengulwa, kuthengiswa izidakamizwa, kulamashabhini angekho emthethweni, izitezi zethu zihlala abantu lenhlanya esingazaziyo, kufanele sithathe amanyathelo.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gilbert Moyo uthi usegcekene ukuthi abakwamanye amazwe kabasafuneki kuleli.
Asambeni ngobuningi bethu siyelungisa ekhaya. Singabe sizodelelwa lana kwamanye amazwe ngoba sibalekile ekhaya. Sambeni siyovota noma irigging ikhona kodwa masivote ngobuningi bethu angicabangi ukuthi singehlulwa ngumbuso kaMgabe osihlukumeza kanje. Siyafe Zimbabwe sibaleke sizelana sizokufa nalana eSouth Africa.
Kusenjalo inhlanganiso yezamalungelo luntu eSouth African Human Rights Commission isimsole kakhulu uMnumzana Mkhongi sithi umbiko wakhe ngwamanga awulabufakazi kanti futhi ungabangela ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Live Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngenhlupho ezibhekane labesifazana abakumsebenzi wokwemba abathi bafuna imali yokuqhelisa umsebenzi wabo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Inani lezehlakalo zodlakela lwezombusazwe seliqansile phambilini kokhetho. Kunsukwana izisanda kwedlula kuchiswe imota yeMDCT izitolo zikamsekeli kamongameli webandla uMnumzana Elias Mudzuri lezindlu zabasekeli bebandla. Ngokhetho lomnyaka ka-2008 ibandla leMDCT labika lona ukuba kwabulawa abasekeli balo abangamakhulu amabili ngenxa yodlakela lwezombusazwe. Abanye besabela ukuthi udlakela luza kuba luningi kakhulu ukwedlula iminyaka yonke. Ukuhlaziya loludaba sixoxele locubungula izombusazwe uMnumzana Maxim Kandla endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT uNkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Angithi sonke siyazi ukuthi izano ingazama ukuqilibayo wonke ingaqalisa ukwehluleka umuntu wabo omkhulu ubudlwa ngudlambo ukutshaya abantu ukuthisela abantu izindlu baqalisa ukwethusela abantu kwenzeka ukuthi abantu bafike esigabeni sokuthi yebo sizafa yekela sibavotele kumbe abantu bayekele ukuyavota ngoba bekwazi ukuthi singavota noma sivote singavotanga siyahlukuluza tshanini lapo injani izani singena-ke ungavumanga uzulu wonke.
Nanto udaba uMnumzana Mkandla, wena uthini ngodlakela lolu oseluqhamukile elizweni?
Hayi, udlakela lolu oseluqhamukile ngolwa ngamabomu njalo lwenziwa ngabantu abangaziyo ukuthi khona impi wini kumbe violence kwini. ngabantu nje kuphela laba abathunywayo laba abangazilutho impumputhe. Kodwa ke kusase nalolo lokhethayo ehlukuluzwa lowo uzabisela ezama ukuzivikela ekuzivikeleni kwakhe. Akusafanani lokwayizulu uzazivikela ebese wina. Uyabe seza wina ewine yonke into elwe ewine impi yangkhona ewine ibattlefield yangkhona. Ngakho kudlwangudlwangu lobo asebeqalisile ukulwenza lolu, hayi akusukume la zinkokheli ziphakathi kwelizwe leli zixhasane lenkokheli zomhlaba ukuthi lokhu ke sina sikuphethe njani, phela kasiphathanga lutho induku kasilazo. Abahloniphekayo banjengobokhumalo umama njengoba bekhona lesephalamende lapha, ababatshelane ngaliqiniso ukuthi lokhu phela kuzakwenza ukuthi okade lokhu ekunika umhlathi eqine sithi umhlathi wakhe usubuhlungu kakhulu ebesebisela. Uzabisela kungasi ukuthi ujonge ukubisela, kodwa uyabevika ezama ukuthi khona ezivikele. Kodwa kuzamemetheka ngoba nizani yona ngokwayo kathesi kaseyozani liyana siyaziyo. Siyizani yamayouthi abangazi lutho nje impumputho eziphiwa imali kumbe eziyengwayo ukuthi ilizwe leli lalimi njani. Abayibo abanikazi sibili bezanu ama-veterans lama-ex-detainees labanye abantu nje abayibona yini, ababuyeli futhi lapha entweni enjenge-violence, abasoze bekwenze futhi. So laba abafuna ukusetshenziswa laba kumele bezibuze kathathu ukuthi basetshenziswa phezu kukabani ukuthi bethini.
Ye, ngiphenduke kuwe Nkosazana Khumalo. Sike sabona eminye imbiko lapha emaphephandabeni ethi yona kungakusenzakala ukubana ubudlwangudlwangu obukhona ikakhulu eHarare bubangelwa ngalinye ixuku le-MDC. Uthini wena ngakho kona?
Kule nto eqakathekileyo njengezalwane zaseZimbabwe ukuthi siyinanzelele, lokhe izani yabusa kuleli lizwe esasihlala sikuzwa ludaba lokuthi izanu divides and rules. Yingoma esayizwa angisakwazi ukuthi intolontolo. Umsebenzi wezanu yukuthi isibophanise imisila, siqalise ukulwa sodwa labo futhi bephakathi beyibo abangabaqali bendaba yena leyo entshukizeni bese kuthiwa yithi. Besenzela ukuthi uZulu phandle abe sesithi no, amabandla aphikisayo lawo abayazi into abayenzayo. Yiyi divide and rule eyenziwa izanu, ngoba kumele sikwazi ukuthi sonke silwa into enye, sifuna ukukhipha izanu esibulele ilizwe. Namhlanje nje limbuya ngoluthi ngendaba yezanu, kodwa bona bakhomba ngowaphakathi. Lingangena kumabhorodolibhuruku abo lapha bakakhona inkamanzi ziyawa. Thina ngapha edubekayo sihlaba umkhosi ekuseni eminja ntambama ngabantu abalutshwane, bazasibophanisa imisila. Thina asenzeni okufunwa nguZulu ukuthi sizikhiphe ebugqilini lobo. Abantu abethu bahambe bayesebenza, namhlanje sithiwa ngabantu abethu ngokuthi wona laba abantu abasingcindezelayo sebethengelanto abathi into ezidakayo antwana sebehlanya ngendaba eyodwa ngabanamsebenzi. Sephumile ezikolo sebepasile imisebenzi wa bayaphuma emaredeni besithi khona bona bavule imisebenzi eyi-2 million. Kodwa uduke ukuthi thina amazimbabweni singacabaniyo azange sibuze ukuthi which economy, formal or informal. Kanti ke sibona yibo abenza kube nama-vendors lapha phandle na ababanika malini ukuthi bayethengisa ama-toothpick. Akulasenti ababanika yona, bahlele abantu abethu thina sabafundisayo sithengisa inkomo sithathele izindlu. Hayi bo
Mnumzana Mkandla, ukhetho luyasondela, ubona ungani luzamemetheka ukwedlula okukhona kathesi na?
Udaba lo-violence lolo lodlakelwa luzamemetheka ukwedlula kathesi ngoba nayo izanu kayibambananga yona yodwa. Izaqalisa yona yokodwa ukulwa yona yodwa ngaphakathi, belwisana nje bona bodwa kube sokumemetheka kuyebamba labangaphandle njengoba vele sokuqalisile. Yatsha imoto ye-MDC iviki zona lezi ezidlulileyo. Kuneke sikuzwayo lapho ukuthi khona sokulokwethuselwana lamatitsha afosele ukuthi emhlanganweni kukhona i-violence yona liyana. Kodwa kudlakelo lolu luza kubamba kakhulu ngaphakathi ngoba ama-veterani kasabambananga ngaphakathi, babe sebechithekela ngaphandle kube sokusiya mumatheka kuyewela kwezinye izindlu.
Alo-ke ngumnumzana Max Mkandla ucubungula izombusazwe ubexoxa endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Omunye wabasakhulayo beZimbabwe abangamashumi ayisithupha abaqhuba izifundo zobukhokheli khonapha eMelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship, umnumzana Liberty Bebe uthi Kuningi asekufundile okuzamnceda ekubeni ngumkhokheli oqotho. Abasakhulayo abakuhlelo lolu sebelenyanga beqhuba izifundo zabo njalo bazigqiba ngeviki ezayo. Sixoxe lo Bebe oqhuba izifundo zakhe eRutgers University.
Kuningi nje esesikufundile lapha. Oqakathekileyo ukuthi okokuqala ukuthi sifunda from each other. Njengazizalwane ze-Afrika ukuthi sibekwazi ukuthi kanti abanye ontanga abaqhuba ihlelo ezifana lalezo thina esiziqhubayo emazweni ethu bakwenza njani, kuyini okuhle abakwenzileyo, kuyini okubi asebefunde kikho. Okwesibili yikuthi lathi nje njengoba le nhlelo esiziqhubayo kuyini esingabatshela khona, kuyini esingafunda kibo labo abangakufunda kithi. Sithole amathuba okuthi sivakatshele inhlanganiso ezithiyetshiyeneyo lapha kwele Melika, lapho ukuthi sifunde kizo lazo zifunde kithi ukuthi kati yiziphi indlela esingaqhuba ngazo ngcono inhlelo esiziqhuba emazweni ethathiyeleyo. Okwesithathu, mina ngiseRutgers University lapho engifunda khona esingakuthi ngama-theory awe-civic leadership, ukuthi kuyini engingakwenza ngcono njengenkokheli yenhlanganiso esebenzela e-Afrika, lokuthi kuyini engikutholayo kwele Melika okungenza ngikhangele umhlaba, ngikhangele ilizwe leZimbabwe ngendlela ejiyeneyo.
Kuyini okugodwa, Mnumzana Bebe, okuqakathekileyo mpela obuye lapho ungakwazi ongathi sukwazi manje ngobukhokhele?
Engingakutho mina okukodwa yikuthi nxa uyinkokheli kuqakathekile ukuthi unanzelele ukuthi kayisuwe ololwazi lonke. Ulwazi lukhona ebantwini bonke nje noma bengekho ezikhundleni zokukhokhela. Kuqakathekile ukuthi ufunde ukulalela, ufunde ukuthola ukufunda lawe kwabanye obakhokhelayo.
Umnumzana Liberty Bebe ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo leMandela Washington Fellowship.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Kuqalisa inyanga kaNtulikazi, uMongameli Donald Trump wabika ukuthi ele Melika lizanika izigidi ezingamakhulu ayisithupha lamajumi phose amane amadola 639 million yokunceda amazwe akuqela ele Somalia, South Sudan, Nigeria leYemen. Umnumzana Robert Jenkins, umsekeli womqondisi wohlangothi lwe-USAID olubizwa ngokuthi yi-Bureau for Democracy, Conflict and Humanitarian Assistance uthi abantu abaningi kakhulu badinga uncedo emazweni la lapho okulendlala emangalisayo khona kanye lempi yomvukela. UJenkins uthi loba kuloncedo olunikwa abantu labo emazweni la oluvela emazweni achiyeneyo kusobala ukuthi kulendlala okumele inqabelwe yilabo abalemali. Uthi indlala le kwezinye indawo ibangwa kakhulu yimpi yomvukela. UJenkins uthi ukuswelakala kokudla kuqhubekela phambili emazweni la okwenza ukuthi abantwana labesifazane bathwale nzima. Uthi emazweni anjengeSomalia kunzima ukunika uncedo abanye abantu ngenxa yempi yomvukela. Kwele South Sudan leYemen, impi yomvukela isibhidlize umnotho, yamisa ukulima lokuthengiselana njalo yenza ukuthi kukhuphuke intengo yempahla etshiyeneyo. Kwele Somalia leNigeria kufunakala ukudla lolunye uncedo endaweni lapho okulamalicatsha eBoko Haram le-Al-Shabaab athwalise nzima abantu makhaza. Imali le enikezwe ngele Melika izencedisa ukuphandela uzulu ukudla, imithi, ukwakha izambuzi, ukulungisa indawo zokunatha amanzi ahlanzekileyo, ukwenza indawo zokuhlala zalabo ababalekela impi, ukuvikela ukuqhamuka kwemikhuhlane lokunceda iziphepheli. UJenkins uthi okwamanje ele Melika selinikeze amazwe la imali efika phose amabhiliyoni amabili, $1.8 billion lonyaka. Uthi uhulumende wakhe uzaqhubekela phambili enceda labo abahluphekayo emazweni achiyeneyo.
Ololo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Hayike kwanele okwalamhlanje, sihlobo esithandekayo esikhathika sizavuma ukubana siqhubeke sisonke. Olivalelisayo ngontungami Linkomo,
lami owenu uChris Gande, silitshiya kustudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.